uma chat group lawa sase sinxusa abantu abaqathekileyo abe yibukhokhele ezigabeni ukuthi bafundise abantu batho ukuthi sowulungiselelweni malungiselelo bani kanti kungapi lapho lezikhenxe khona okumele abantu bathole ulwazi sanxusa kudokotela Gumbo oke wasebenza e-UBH engudokotela khona le kanti sezifundweni e-Harare dokotela Gumbo obuyachasela abantu kakhulu ngalomkhuhlane abantu bangazivikela njani ukuze bangatholeli umkhuhlane wadoleli igcikwane kanti lokuthi kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bavikeleke sanxusa futhi uSkomichi uJusa ukuthi azochasisa ukuthi bona as a task force ye-COVID-19 insiza kuyini asebekwenzile ekulimukiseni abantu ngaleli gcikwane kanti kungabi lapho lezikhenxe khona sabuya sanxusa futhi uDMO district medical officer ukuthi la azechasisa sasesinxusa-ke futhi kakhulu u-district schools inspector umama uChile ula azochasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvulwa kwezikolo ezemfundo kusiya phambili igcikwane leli so izinto esizamile ukuthi sizenze lezo ukulimukisa abantu bakithi ngama-chat groups lawa besixoxa labantu sibalimukisa sibanika ulwazi esiluthatha kuvela ku-World Health Organization besifaka imbiko sichasisa ngesintu sithumela abantu ukuthi babale badlulisele futhi kwabanye kanti abalamafoni lale WhatsApp badlulisele kwabanye
Injongo sithuma yokusungula lawa maqembu kumbe inhlanganiso yini sibisibile eyalihlanganisayo njengenzalo yakogodlwayo ukuthi lisebenzelane ndawonye ngale indlela
Savula inkundla le kuyukuthi sifuna ukudinga abantu esingaxoxisana ndawonye mhlawumbe ngezentuthuko sikhangela ugodlwayo ukuthi singamthuthukisa njani so sasesidingana nje abantu bakwabantwana bakogodlwayo abasabalale ezindaweni ezijiyeneyo abanye bese-America abanye bese-UK abanye be-Australia abanye bese-South Africa abanye bese-France abanye bengaphingaphi khonapha eZimbabwe abanye bese-Gwanda Harare Gweru Wange Vic Falls besabalele abantwana esasibona ingane mhlawumbe singaxoxisana ngezentuthuko sizwanane siyinzalo kagodlwayo singabantwana bakogodlwayo so wasewuphuma kudaba lolu lo mntwana opasileyo manje kwenziwe njani kwathi umntwana lubonakale edinga indawo yokuthi mhlawumbe athole umsebenzi wokuba ngu-garden boy hillside sasesivumelane ukuthi umntwana lo asimhambiseni esikolo siyinkundla sasiyigodla development forum siye kunjalo-ke saqalisa ukuthi-ke siphume le mnqondo ukuthi kungaba njani ukuthi sitshayine isikhwama sikhulise sibe lesikhwama sokuthi-ke umntwana lo adingelwe ama-yunifomu alungiselwe ifizi yakhe aqhubeke ayu-11 emkwabeni khona ngapha kugodlwayo ku-7 so kuthe kunjalo sesibona ukuthi okay nxa sesifundise ezinjalo kwasukubikwa futhi ukuthi kulo munye umntwana futhi laye ongabe senza kuhle olungiselela ukubhala u-form 4D so sesibona ukuthi okay let's come up with into le asiphumela ibe yiprogram esayibiza sithi Godlo Education Scholarship Program, i-GSP.
Lokhu kwakungasoze kudale udubo na ukuthi libuthanise imali kumbe libe lesikhwama esefunding lina lingasiyonhlanganiso ebhalisiweyo lihlangana nje kuma-WhatsApp group.
So sasesibona ukuthi kufanele ukuthi nxa sikwenza lokhu sikwenze siyinhlanganiso okwenza ukuthi imali lezi nxa ziphuma abanye babe sithi imali esemabhenki they can imali bangathumela ngokwenza ama-transfers so sasesibona ukuthi safunti sivule i-bank account but uze sivule i-bank account kumele sibe le-constitution kumele sibe registered sibe le-trust yikho ukuvumelana ziyinkundla ukuthi asibumbeni inhlanganiso okuthiwa i-Godla Community Development Trust bese sincedisa abantwana yikho ukubhadalela abantwana ama-school fees aba befika about 12 sabona kufanele ukuthi ke sikwenze lokho bengo form 4 umntwana lo esambhadalela entayi ku A11 umntwana ofika wapass emkwabeni ngalo aphuma le 14 points kuma sciences sasisithi umntwana lo kadlulela ngapha eNust sikhuluma sinje umntwana oseNust ofundayo ngaphansi kwale inhlanganiso sasesivumelana ukuthi kube le board le secretariat nje ukuthi abaza besebenza bekhangela ukuthi bangayithuthukisa njani inhlanganiso le bebhala ama proposals besebenza sesizama ukuthi sinhlanganiso le siyibambanisi lamama membership organizations like Alliance for Community of CBOs, Alliance for Community-Based Organizations, ACBOS, sizamile ukuthi inhlanganiso le ibe yinye yezinhlanganiso ze-membership inango sizama ukuyithuthukisa ukuthi ibe yinhlanganiso ezasebenza ukuphakamisa isigaba sakogodlwayo, isizalwane sakogodlwayo.